Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Siyahlangana kwezekuseni emthwakazi ngolwesine mhlaka 8 kumpalakazi 2022. Igama lami nguNtungamile Nkomo. Ezihamba phambili. Uduko lokusilela kwamagetsi luqhubeka lusiba lubi elizweni. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukwele iPretoria kini namuhla ukuyaphatheka emkhosini wokugcotshwa kukamongameli Theodore Biya Nguema. Yena osebuse okwesikhathi eside ukwedlula abanye omongameli bamazwe emhlabeni wonke jikelele. Imidlalo yeFIFA Soccer World Cup iyaqhubeka kusasa lapho amaqembu asekusigaba sama-quarter finals azancikilana khona. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Udubo lokusilela kwamandla kagesi luqhubeka lusiba lubi elizweni. Inengi lithi kalithembi ukuthi uhulumende uzalulungisisa loluhlupho njengokutsho kwakhe ngolwesibili. Izakhamizi zikhala ngokulahlekelwa yikudla okonakalayo ngoba omaqandisa becitshile kanti lamabhizimusi lawo akhala ngokulahlekelwa yinzuzo njengoba amanengi engasebenzi nxa amagesi ecitshile. Amagesi acitsha nsuku zonke kulezi nsuku abuye okwamahola ambalwa kuphela. Usenekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele siphathamandla senhlanganiso yeZCTU njalo engumgcini sihlalo weBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sivindi.
Well, umumo wamagesi movi usesimene esibi. Ngikhuluma kanje kathesi kulumganga wenketha 9 kuwa 25 laba enhlala khona. Ngiphume ekuseni ngama past 5 ngisiye emsebenzini. Ngachiya amagesi engekho lakhathesi ngikhuluma kanjalo kengekho siyashaya ihola lika 9 lakusihlwa. So uyufakazi bokuthi indaba yamagesi nzima. Abantu abaningi kathesi ngakusiya kukhisimusi bayazama ukulungiselela, bazama ukuqoka kuthi imali bakhokhe lezi nto bafake efrijini. Zonke lezo zinto sikhuluma kanje nje sezonakele sokuthi abantu sebelahla. Kuthi abamabhizinisi ngokufanayo balezi nto zabo ezihlala emafrijini ezithengiswayo ezithengisela uZulu. Yebo kambe bakhona abanye abazamayo ukuthi babe lamasola babe lani, kodwa hhayi akuncedisi kangako abantu abamasola balitshwane. Abakuzamayo kulokuncedisa abantu ngamagasi yiyo embona ngathi maningi lapha ezindlini. Kodwa kunjalo phela singakhohlwa ukuthi imali ayiyahlupha ngoba nxa sikhuluma ngegas sesikhuluma ngemali extra file umuntu ayikhuphe kukanti njalo vele ube bhadele imali yamagesi. Nezisebenzi kukhanya ungathi emakhampanini nxa kungela zesa kungela amagesi amakhampani amanye athi kuvalwe okwaleso sikhathi abantu babuyele ezindlu bahlale babe emsebenzini, kodwa amanye amakhampani kungazababhadale kwaleyo ma-hours athi bewahlezi kungela amagesi. Siyanazeto sokushiya abantu vele labantu sebezahola imali engatsho lutho. Vele yona imali abayiholayo ingaphansi kwale mali yabantu abadubekileyo ukuthi ayi-poverty term line.
Simzwile uhulumende esithi ulamaqhinga athile azawasebenzisa ukuthi aqede lolu hlupho. Bathemba yini abantu lamaqhinga?
Siyezwa uhulumende lapha ekhuluma, iziphathamandla zikhuluma ukuthi kule mzamo abalayo bayatsho futhi ukuthi bakhangele ukuthi kwakhiwe ama-station amaningi awokuthi kusebenze amagetsi lawa asebenzisa ilanga esingathi ngamasola. Bese besitsho futhi lokuthi kube le mzamo yokuthi izindlu lapho kuhlala khona abantu ziphume ukuthi zithatha ukuthi zidle amagesi lawa agayiwayo kubo Caribe kubo Wange, kodwa zidle kulawo awelanga. Kuyinkulumo ezwakala iyinkulumo enhle endlebeni zomuntu. Abantu beZimbabwe bayakwazi ukuthi izithembiso zikahulumende vele zihlala zikhona emaphepheni kodwa zigcwaliswa. Ngokunjalo-ke futhi sibuye sithi nandi vele uhulumende usengakhuluma ngakho njani kathesi okulo hlupho. uhulumende wabantu sikhangele ngavele ukuthi wakunanzelele emuva ngalokuthi sizafika kulesi sigaba nxa enguhulumende onakekelayo, uhulumende olabantu abasebenzayo, olengcitsha ezaziyo ezikwenzayo. Njengenhlanganiso yeBulawayo Progressive Rangers Association, siba lamahlangano ethile, sibabize ukuthi abantu sixoxane labo, sibiza ama-service providers abezisa labo bengabaye bakhona. Kodwa sikunanzeke ukuthi abantu bezisa abalohlupho lokuthi imihlangano eminingi ababuyi, yebabuya gqoqo kule mihlangano laleyana. So ke nje wavele ungathi khathesi kushubile kunje, ngibona ngathi kuzaba nzima ukuthi sibili sibabone bekuye emhlanganweni. Ngabe sifisa ukuthi nga sibize imhlangano ke bebuye bezocasela abantu, kanti vele uhlupho luwa ngoba thia kulaa muntu owaziyo. Ezinye inkulumo kuthiwa kulamanzi eCaribbean okubangela konke lokhu, inkulumo zakhona ziningi. Kodwa lanxa kunjalo asidinwanga, sizaqhubeka sibabize ukuthi bacasisele abantu ukuthi sizwe ukuthi kanti ihlupho vele lona lunga.
Umnumzana Ambrose Sibindi isiphathamandla senhlanganiso emela izisebenzi iZCTU, njalo ungumgcinisihlalo weBulawayo Progressive Residents Association. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukwele Equatorial Guinea namuhla ukuyaphatheka emkhosini wokugcotshwa kukamongameli Theodore Obiang Nguema Basango ukuthi eqhubeke ngumongameli walelo lizwe ngemva kokunqoba kukhetho olusanda kwedlula. Ungwema usebuse okweminyaka engamashumi amane lantathu 43. Njalo phakathi kwabakhokheli bonke abaphilayo nguye osebuse okwesikhathi eside ukwedlula bonke emhlabeni jikelele. Umnumzana Nguema wangena embusweni ngo-1979 kanti useleminyaka yokuzalwa engamashumi ayisishiyangalombili 80. Esuka kwele Equatorial Guinea, umongameli Mnangagwa uzadlulela kwele Angola kusasa emhlanganweni we-Organization of African Pacific Caribbean Summit. Ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya uthi umongameli Mnangagwa udlalisa imali ngengwendo ezingapheliyo njengomuyi umnumzana Robert Mugabe. Uthi njalo endaweni yokuthi avakatshe, uMnangagwa kumele ehlale phansi adinge indlela zokulungisisa udaba lokusilela kwamandla kagetsi elizweni.
Ukubona lapha mfowethu ukuthi nga lapha uMnza Mnangagwa ethatha isikhundla sikamongameli uRobert Mugabe, wathi yena uza kwenza izinto ezithiyeniwe lalezi zazisenziwa ngubaba uMugabe. Into yokuqala yayivele ihlupha lapha elizweni ukuthi ubaba uMugabe wayehlala esembedeni phapha ihamba isiya kuni zonke indawo lapha ayelizwa khona ungelalitheleli ezingelazitheli ezibebi ezibuya elizweni lethu. So khanye ke okwakhathi Umnumzana Mnangagwa kenguye sihamba ukwedlule kwafunga uMugabe lapha aqonde khona lapho esiyabona laba abajotshwayo labo ilizwe lakhona vele akulalinto abamasinyalona kumbe sengiyinisela bona okwezikhona zabo into zakhona ezihanjelwayo akhiwo zinto ezilekha izithele kwizwe leZimbabwe.
Uthi wena akuqondanga ukuthi umongameli aphume elizweni evakatsha ngesikhathi kulodubo lwamagetsi esilela kangaka elizweni. Siyake sibone abanye omongameli nxa bethe baphuma kwaba lenkinga enkulu bayaphenduka emazweni abo. Kukho nongakuxwayisa yena ubaba uMnangagwa khonapho?
Iqiniso ukuthi nxa umuzi ubhebha nxa kule nkinga emuzini, ubaba womuzi kasuze asukume esiya etshwaleni kumbe esiyavakatsha, ngoba sokutshengisela ukuthi uya wakhona vele yananzi ihlupheko ezenzi emzi. Abanye ongameli kwakhulu into yamagetsi le, into yamagetsi ihlupha ngokuthi yena ubaba uMnangagwa nguye wayethembisa emkhankasweni laphana ngo-2018 kunezibhakane ezinkulu eziningi lapho ethi khona uzaletha amagetsi yile makhale lemadolobheni
Suka lapho uMnangagwa uza kuya komunye umhlangano kwele Angola oy African Caribbean and Pacific States. Uqhakatheke kanganani lo mhlangano?
Ukubheka isinto lapha nokungazi why singabiza kusonke indawo lekhoqoqonda khona lekhathi ndithi umhlangano lo ukugcetha lokho okwegimi lokho vela akusinike lokhu lapha eZimbabwe. I-Africa Caribbean umhlangano wakhona vela akuncedi lutho. Ngaye kumbe ngithiwa khona ukuqonda lelo mhlangano ekhulumo yethu ngathi isade kumbe i-EU. Lapho umhlangana khona mfowethu umhlangana khona abayama akuncedi lutho. Akula nto esingathi impilo ezithele singazizwa khona. Ngena ngathi mina yakho imkhulweni nje umongameli wethu uqeda isikhathi sakhe udlalise imali eZimbabwe.
Umnumzana Rejoice Ngwenya yingcwethi kwezombusazwe. Amalunga ebandla le-TRC asedale lephalamende athi akazisoli ngokuthatha imali yezinkulungwane ezingamashumi amane zamadola emelika. I-$40,000 kuhulumende ilunga ngalinye ngoba limali kuyizikwelete azazibhadala. Abe-TRC laba bethule amazwi la izolo kulandela ukuchothozwa kwabo ngomkhokheli webandla labo umnumzana Nelson Chamisa kanye loZulu Makhaza. Umlondolozi Ndlovu uyalandisa.
Bekhuluma emhlanganweni lentatha lezindaba. Amalunga edale lephalamende awe-CCC bathi loba nje uZulu ebasola ngokwamukela limali kumele azwisise ukuba baphila nzima njalo limali ayiveli kuZANU-PF kodwa ngeyokuthi basizakale. Umsekeli womkhokheli wamalunga edale lephalamende awe-CCC uNkosikazi Sichelisile Mahlangu uthi bathatha limali njengesikwelede esithi bazayibhadala.
Okwenzakalayo ukuthi yebo siyabavumela ama citizens nxa isithi imali wangomela ngasiyithathe njengama MPs. Kodwa ke ukuthi abakwazi ukuthi imali yangkhona yavelela ngathi. Okusenza sivumelane ukuthi asizange sisabatshela ama citizens ukuthi sihlala endaweni ezinjani lesihlangana lakho njengama MPs.
Uqhubeka esithi kuningi abakhala ngakho edale lephalamende ngoba besebenzisa imali zabo okwenza bagcine sebephila nzima. Umsekeli wesikhulumeli se-CCC umnumzana Gift Osalo Siziba uthi njengebandla bazalandela wonke amalunga abo ephalamende ukuze babhadale imali ngemva kweminyaka emihlanu.
Sina sihlale labo phansi sayenza i-focus basicathethe imali eyasiyiphiwanga yizana imali eyavela ku-supplementary budget. Number 2 imali leyi sithethe as a private loan asiyo mali imali ofanele siyibhadale isiya ku-housing asisahlale emahoteleni. Number 3 sivumelele ukubana nxa uthethe imali fanele ubhadale esithi i-pay back demand.
Ummeli wenkulumane edale ephalamende umnumzana kucacaphulu uthi njengebandla bazaqhubeka beqongosela uhulumende ukuba bathole indawo zokusebenzela eziqintini zabo lokuba babe lezisebenzi ezizabancedisa umsebenzi.
MP nxa kuthiwa uzaba ngu-MP amele abantu ngokugcweleyo. Zikhona izinto kumele abe lazo. Number 1 nxa eseHarare la kumele abe le-ofisi, abe nomuntu osebenza e-ofisini oyabe ebhala ama-reports akhe esenzani, ecollector ama-act of parliament lawana ewafaka lapha. Esithi ukhona ngu-MP ilokuzenu i-agenda yanamhlanje nansi. I-act of parliament ekhona nansi amendment esibuyile asihlale phansi sikulungise. Singahlala bese ngimtshela ukuthi kulungise kanje suke lapho ngihambe ngiye koBulawayo. KoBulawayo kumele kube le-ofisi. Kathesi ngine-ofisi ngilayo ngiyayinirentile ikhona ne-furniture yami ngazithengela ngazifakela.
Kodwa umnumzana Witness Dube oyebandla lethi MDCT uthi abameli be-CCC ngabakhulumi iqiniso esithi kusobala ukuba lokho abakuchoyo lokukhulunywa umkhokheli wabo akuhambelani.
Akumelanga ukuthi kube indlela eyokuthi babe sebezidlela nje babe sebegoqa izandla. Simangaliswa ke yilaba abanye bethu abayebandla esikilabo abaphikisayo abe TCC
khulu edalela eParliament umnumzana Kenneth Chokuda walile ukukhuluma ngodaba lolesithi ukuphiwa kwabameli bedayela eParliament imali akulani lozulu ngoba zimali zomsebenzi. Ngimele isithu 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Umongameli wakwele Botswana umnumzana Mokgweetsi Masisi usekhuthazwe ukuthi anikeze abantu bokuza abalemuli lezizalwane zakulelo lizwe amaphepha okuhlala lokusebenza kungela migoqo eminengi. Umqondisi Dube usipha lolu daba.
Ikomishini ebona ukulotshwa kwesisekelo esitsha kule Botswana iyethule ugwalo lwayo kumongameli Masisi evikini esanda kudlula. Ugwalo lolu lumumethe imbono kaZulu eyebi imqoka njalo okukhuthazwa ukuthi umongameli Masisi abone ukuthi iyangena kusisekelo sombuso esitsha. Kundaba ezingajabulisa abeZimbabwe ikakhulu abathethe kumbe abendele kule Botswana, ikomishini ithi kumele baphiwe amaphepha okuhlala elizweni awe-citizenship ngokuphanyisa. Umnumzana Stanley Ncube yena oseleminyaka ehlala lemuli yakhe kule Botswana yamukela imizamo yokuthi abafana laye bayiphathiswe.
Sikhangelele ukuthi upresident uzathatha lo umpiko lesixwayiso lesi akusebenze masinya anduba lathi sikwanise ukuthi sisebenze. Ngoba lokho esilapha siloko esilamaphepha asivumele ukuhlala nje kodwa singakwanisi ukusebenzela imuli zethu.
Ngaphansi komthetho okhona abokuza abasebenzisa amaphepha okuhlala elizweni bengaphansi komkabo abavunyelwa ukusebenza. Umzana Dumezweni Ncube ohlala eHabroni uthi inyathela elikhona selithiwe isikhathi kulesidingo sokuthi imbono yekhomishini ilandelwe.
Ya hayi, indaba esizamukelayo sibili ngesihle. Abantu baphandle abathetha abafazi balapha eBotswana sebezenelisa ukuthi bethole izithupha zalapha. Lokhu kuyavulela amasango ukuthi senelisa ukuthola imisebenzi, senelisa ukuvula ama-bank account, senelisa ukuqalisa amabhizinisi ethu. Kudala nje ukungakwazi ukwenza njalo uma uthethe ufazwa lapho kuphi permit ukuthi permit yangkhona ayikuniki ma privileges ukuthi ukwanise ukuthola umsebenzi.
Ukuzama ukwesula imigoqo ekhona ngokungena kwabantu bokuza kwele Botswana kuyehlukene lamanyathelo athathwa amazwe afana neSouth Africa wona asevala amasango. Umnumzana Nqabutho Mabena wenhlanganiso yeZimbabwe Community kwele South Africa uthi kuyancomeka okwenziwa yiBotswana.
Lokho kuyinto enhle kakhulu esiyamukelayo ngoba kuyahlupha ukuthi nxa uchade umuntu ongumTswana uthole usuthwele nzima ukuthi lihlale lonke ngesizathu sokuthi kawula permit. Lokho siyakwamukela kakhulu okwenziwa yi-commission ye-presidential commission eBotswana into enhle sibachayela ihlombe. Sifisa ukuthi indlu yesishayamthetho eBotswana ikuvume lokho kube ngumthetho okhona.
Mabena uthi ele South Africa lona elithi abantu bokuza abatshatile ezizalwane zakulelo lizwe akumelanga bethole i-citizenship lingafunda okuningi kokwenziwa yiBotswana.
Lapho iSouth Africa esisithi yona nxa uchade umSouth African kakumelanga uthole i-permit kumbe ithole i-citizenship. Sibona iBotswana yenza kuhle kakhulu ngalo mthetho okhona njalo futhi sithemba ukuthi asiwo mthetho ozowenza ukuthi abantu bangawuhloniphi esingadoni lwasemzini bawu-abuse ngokuthi bese kuthengiswa ama-marriage certificate ade sikubona kusenziwa eSouth Africa. Sithemba ukuthi abantu abat chata kabe kungumchato oqotho.
Ukuswela amaphepha kwabokuza abachatela beBotswana basithola besele bengaphandle abanye bebuyiselwa emuva inxa yokuthi abala maphepha aqondileyo awuhlala kuleli lizwe. Ikomishini eyaphenjwa umongameli Masisi ngompalakazi nyakenye ithethe phose umnyaka ihamba ilizwe lonke ithapha umbono kaZulu phezu kokugcizelelwa kwesisekelo sombuso. Isekelo sombuso seBotswana asikazi siguqule lokhe ilizwe lathola uzibuse ngomnyaka 1966. Ngingumqondisi Dube oyindaba zeStudio 7 Havron Gwele Botswana.
Selikubonile na okusemaphephandabeni. Inkundla yeZimlife ithi uMantshi uTafazwa Miti walile izolo ukuzisusa ekuthethweni kwecala lokutshotshozela uDlakela Teletheswa umeli wezengeza North etalele parlamente njalo eli eyisiphathamandla sebandla le-TRIPC umnumzana Job Sikhala. Yena osedlulise inyanga ezinhlanu evalelwe eChikurubi Maximum Prison. Ikroniko ithi uhulumende usexwayise abazali ukuthi bengakhathazeki ngendawo zabafundi abaya kuform 1 ngomnyaka ozayo ngoba kule ndawo ezaneleyo ezikolo. Lumbiko uza ngesikhathi abazali abaningi bephakathi kokudingela abantwababo indawo phambilini kokuvulwa kwezikolo ngozibandlela. Inkundla yesayithi yona ibika ukuba abongi esibhedlela seMatatei koBulawayo sebekhalale umsebenzi bekhonona ngokubhadalwa imali yebonus engamadola alitshumi kuphela, i-$10 umongi ngamunye. Soku isikhathi sembiko yenu.
Studio 7 umsakaziyo olohlonzi umsakazo olendaba ezimqotho. Ngiyalibulisa lonke basakazi kunye labalaleli be Studio 7. Ngithi heshi sokunzima naso izano isivukubhova. Sivukubhova emaruzeva sichinga kodwa ngithi hayi. Bantwana beZimbabwe mazibabha mahle lingethuki kakhulu ngoba ubhaloti zabe uyabuwedwa zwi. Ngena wedwa wenze okufaneleyo ukuze ukwanise ukulwisa lesi sitha ngaphandle kubana ube wedwa ubhaloti wenze okufaneleyo. Asingeke sasinqoba lesi sitha ngoba sebesebenza udlakela olukhulu. MaZimbabwe singethuki kakhulu. Ngiyabonga isilo. Ngiyabonga.
Sanibonani, sanibonani basakazi nabalaleli. Hayi, igama nami ngifortune ngiyalana eGwanda. Ngithe nje nami ngilibingelele. Hayi, mina kahle kahle nje ngiphala ngabantu basemapulazini, abasemapulazini, abantu abamnyama basemapulazini ngapha ngaseZimbabwe. Hayi, akungcono baphuma. Kula benefit abayenzayo, babhizi, bafuya neenkomo. Akucace nokuthi yini kwenzakalayo. Akula benefit abayenzayo abantwaneni baseZimbabwe. Abantu baseZimbabwe bagcwele umhlaba wonke lowo nje yimaZimbabwe kuphela. Kodwa kuthiwa kulabantu aba hlale emapulazini akulanto abayenzayo, abangenisa imali. Hayi, kungcono baphume laba bantu kungena abelungu, abelungu bangcono.
Ngiyalibingelela ngomusa langothando lukaThixo langomsebenzi ebesiphathela wona. Hayi, kwalamhlanje ngithanda ukukhuthaza ibandla lami engithandayo. Ngizakuthanda ukukhuthaza nge-TRIPC, lokhu lami ngumlandeli wayo. Ngingumlandeli we-TRIPC. Bengikhuluma bengithanda ukukhuthaza abaphathi lama-MPs layo uPresident wethu Chamisa ukuthi ngesigaba sabo lesade besikhuluma okwemali eyaniwa ama-MP nenti bandla leli kalibambane, kungabi lokukhuthakhuthana nje ngemali eyenzakeleyo ngoba usathana ngasuka besengena ibandla lidilike. Lokhu siyazi ukuthi nxa sofika esikhathini esinjengalesi esokhetho amabandla adilike eminyakeni yonke nje kuhlala kusenzakala. Okwami nje kwalamhlanje kubakhuthaza ukuthi kababambane, kwaapha indlela ababambane ngayo, kababambane bengalaleli inkulumo eziphuma kwamanye amabandla ngabo. Ngisithi ma-TRIPC sibambana nani kuze kuyofika isikhathi sokhetho, kuze sikwanise esikubophileyo lesikufisayo ukuthi kwenzakale. Kenaneni ngokubambana lingavumeli umoya ungangena kini ulehlukanise. Langekhathi esikhunywa ngezimali, imali lezi izophela zidabula amabandla kusenzakalayo. So zamani ukuthi libambane lingadonselani futhi ngakho. Ngikhulumisane kuhle laye umongameli wethu Chamisa laye alalele lizwisisane konke nje. Isisicelo mina engilaso kini ngoba inkulumo zingaphuma ngale ngezivela lezinye zivela lezinye zivela. Kodwa kusala lina bambanani siqhube sikuqhubayo kuze kuyefika ukhetho.
Studio 7 ndinjani lonke nabalaleli. Hayi, siyabonga umsebenzi wenomuhle, siyabonga umsebenzi wenomuhle eliwenzela wona njengabantu beZimbabwe. abantu bakithi inkinga esilayo kungabambani kungabambani vele kokusifakela phezukhona namhlanje ngoba abanye abantu namhlanje ba bawubona ngani kuvota into engelancedo ukuchitha isikhathi konke lokhuyana imisebenzi yamakhehla lalezalukazi zezanu abasebenza ukudivide abantu baqinisekisa ukuthi abantu bezebona ngani kuvota into engelancedo kulokhu kungabambani nje lokuthi baqinisekisa ukuthi abantu bengaboni ukuthi basebenzisa ziphi indlela ukubadivida lokudestroya ama-opposition party ngoba le opposition party esizama ukuthi ifuna ukukhulula abantu kulobugxila abangaba bakibo bayadestroya beyibulale bayicobodise njengoba bebabesitsho so yinto eyenzakalayo abayisebenzisayo abantu bezimbabwe kwababambana ngabe siyabambana besizazikhipha kule nkinga le khona ngoba kula omunye umuntu asuze kwehla ujesu ezulwini azosikhulula kule nkinga esikuyo lokho ngabantu kwezani ukusebenzisa ilokhu zinicebo nalelo ukudivide abantu kuphela ukuthi behlale bedividene.
Studio 7, solibonani linjani ngaphuha ngutsunami lona. Okay, no, siyabonga kakhulu ukuthi lesivumela ukuthi sifake imbono yethu singathukani, njalo si-interacte singathukani noma singathethisani singelakho ukuthukuthelelana. Okay, siyabonga kuleyo ndawo. Indaba yami kulena umfowethu, khona umfowethu engingamuzi ngathi uyaphendulakana. Masithi umthwakazi awuqoqekanga kungoba umthwakazi awuzazi ukuthi uqondeni noma uqondephi. Umthwakazi ngabantu abathukuthele kakhulu, bathukuthele banamathumba angakhanywanga. Yebo, siyazi kusuke laphi lokho noma kuvelaphi, kodwa eqinisweni izwe ngeke libuse uthukuthele, izwe ngeke ulibuse ulenzondo. Singakhohlwa ukuthi inzondo le yenza kube khona obakhona umbuqazwe lona owakhona, umbuqazwe wekugrawundi kwakuyuba kukhona abantu abalenzondo. Inzondo yobandlululo cabanga ukuthi ayila indawo phakathi kwabantu, especially siyizizalwane zeZimbabwe, ukuthi sibe sikhomba abantu sithi bangamashona labo besikhomba bethi amaNdebele noma amaNdere. Akuphakamisi isizwe, akusizi muntu, akusizi, awunasizo. Mina ngicabanga ukuthi kungcono ukubambana, kungcono ukwenza inqubekela phambili.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli, ungasithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ezivela kwamanye amazwe, iVoice of America ithi umanyano we-ECOWAS usuvumelene ukubumba ibutho lokulondoloza ukuthula emhlubulweni ongentshonalanga kwezwekazi le-Afrika kanye lasemazweni lapho kuyabe kugenqulwe khona uhulumende kulumango. Umsakazi omunye uthi njalo amapholisa ngenyakatho yakwele Nigeria aphakathi kokuthungatha izidlova ezidubule zabulala abantu abayisithupha abagoqela amapholisa amane labantu makhaza ababili. Sizigqibe ngezemidlalo. Imidlalo yeFIFA Soccer World Cup iyaqhubeka kusasa lapho amaqembu asekusigaba sama-quarter finals azanqikilana khona. Iqembu leBrazil lizadlala leCroatia kuthi iNetherlands yona ibhuqane leArgentina. Ngomgqibelo iqembu leEngland lizadlala leFrance okuyilo eliphethe inkezo yeWorld Cup okwamanje. IPortugal izaphuqana leMorocco. IMorocco yilo lodwa ilizwe lasezwe kazi leAfrika eselisele kumidlalo yeWorld Cup. IMorocco ingene kuma-quarter finals ngolwesibili ngemva kokunqoba iSpain nge-3-0. Umdlalo lo ubuphelezi ngutshikilo panqa 0-0 wasokushaywa imbekwa yama-penalty shootouts. Imidlalo yama-semifinal izadlalwa ngolwesibili langolwesithathu ngeviki ezayo ukuthi ifinal yona idlalwe mhla ka 18. Kwanele mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-afasi 7 na asibeni sonke kweze kusiteni njalo kusasa ngo-afasi 6. Zinalangundi mintunga milinkomo mufezwakanaka makamu wako.